ndaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi lifake imali engange-$20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo.
So demand yekhesi kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga. Abanye abafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambeni omnyama, beyethenga izinto ezijibhileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli.
Olwela ilungelo likaZulu uthi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalo nyaka ehlaselwe yindlala njalo ebhekane lokusilela kwemali.
Uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba, njalo uhulumende nje akazihluphi nokuthi alungisele uZulu ekhisimusi amageti kanye namafutha ezimota ekhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhoda edolobheni leKhwekhwe ethenga uxakuxaku lamazambane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwemali kuyaqhubekela phambili elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lisithi lifake imali engange-$20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka, njalo iningi lithi uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi ayenzeni ukuthi ahlenge ilizwe. Iningi lidinga imali kathesi njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, kanti abanye abafuna imali yokubhadala indleko zesikolo, izikolo zivulwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuza afake imali ezwayo sibili ngakhangelela ukuthi afake abo-$2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu bezimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash kwenzakala ngezindaba ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash iyi-cash intengo ingani yalulazeka, njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga nge-cash ubambe i-cash loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthi ngayi-foreign currency, intengo yangikhona ingani ingconyana. Ungakhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale iku-high demand ngoba ingcono. Ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesa-create i-paper money le-cash ngokwayo. So kungananzelela ama-volume e-paper money maningi kakhulu, ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakwenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba sisiya ekhefini lekhrisimusi, imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphi ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash. So idimandi yekhesi kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhrisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga. Abanye abafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambeni omnyama, beyethenga izinto ezijibhileyo loba kusebhotswana loba kusegoli. So yikho kwenza idimandi yekheshi ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha?
Masukhangele singathi uhulumende kafulethi ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu, sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma account imali esiyenze ingasupportwa yiproductivity imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwane ngabe siyachisa emkambeni omnyama ngacina siba la 1000 RTGM le mali ayisupportwa ngayiproductivity imali yokuspeculation. So singathi imali yethu eyicash ichese speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana cina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavala. But okuqakathekileyo kathe sikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esukele endaweni okuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singathenganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singathenganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudemand ye-forex eyiyo idemand edriver ukuthi abantu bafune i-cash.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi kwezenotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo engela mali ebhekane lemali lokusilela kwemali.
Vele ikhisimusi yalonyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikuma-queue njalo ezindlini kungathena magethi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagethi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugidilisa la into ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalimisi into eziqakathekileyo kuzithi into eziselakala ezibhedlela akula mithi ukudla kuyahlupha umphubha akula kuyadula izinto zakhona imali yakhona akulo uhulumende kazihluphi nje vele ngalani lakho le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalonyaka vele asinayo ikhisimusi kuyaphongusala izizwe vele ukuthi sinekhisimusi kodwa singenayo njalo kungenakucelebrate
umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani
lo kade kungumnyaka singathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba yokuphila nje ukuba yiZimbabweni kathesi kade kuyi-struggle njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu into zonke ziyabheda imali yakhona ayitholakali konke vele kunzima akulamagesi akulamanzi akulani everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kwelamapholisa aphonge ubakwazi nokutshaya abantu emgwaqweni so umnyaka lo vele uke yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona ngaba emaphandleni ngaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumatsha nje incedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena le yokuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019
ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala.
Hayi ngitho lonyaka kuvele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhida kathesi singakhanyela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphenduke azekhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyabe kunzima abaningi bakhona nje bazihlalela khona pharare bemelele ukuthi ukuthi qalisa impilo come January. So i-holiday this year vele hayi ithiyene nama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni lasezimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Thina be-Studio 7 abathi uFlex Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami usithandekile Mhlanga. Siliphisela ikhisimusi enhle lonyaka omusha olenjabulo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le The Herald. Lichilona umongameli Emerson Mnangagwa ubhodabhode edolobheni leKwekwe izolo emini ethenga uxakuxaku umumbu lamazambane. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhulumisane labathengisa emkambo lapho okugadwa khona amabhasi exoxisana labo ebabuza ukuthi uhamba njani, bathengisa njani lezinye inhlupho ababhekane lazo. Iphephandaba leChronicle lithi ugogo uElizabeth Mguni oyilokitshini lemganwini ubikwa ethile ngemva kokuba ikhandlela ebelikhanyisa endlini yakhe lilumathe umkhamelo kade elele khona watsha. Lapho kwenzakale ngesikhathi amandla kagetsi ecitshiwe. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ibikwedisa endlini yokuphumula e-dining room. Lanxa amandla kagetsi abengekho, ugogo obele minyaka engamathumi ayithoba minwe mbili lane 84 ubelele nje ezilalele eyedwa ikhandlela lalumatha umchamelo lapho kadelele khona lamthisa ekhanda waze wabhubha. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lapho lisipha kona imbono yenu elithumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingayenzi imilayezelo yenu ibe mide kakhulu, 1 minute, 2 minutes, yes i-right, kodwa nxa selisedlula obo 2 minutes, hayi asizo senelise ukuthi sifake imbono yenu yonke imigcwele. Kusasa ke sizalicela ukuthi lithumeze ke imbono yenu njalo libingelela izihlobo labangane ngelanga leKhisimusi elango lwesithathu. Igama lami nguChris Gande, asizweni ke ukuthi lina lithini.
Ngibonani, igama lami nguOves Ntenda. Ikhefu lonyaka lenzima, kasiboni ukujabula kwesinzimela onke. Kunzima kakhulu, asiboni lutho ngoba i-10 every month esithumele emakhaya. Manje akwenza ukuthi ngibele ngekhaya, ma ngihambe ekhaya ngizohamba ngingenalutho. Njalo mangihambe ekhaya imali yokuthi ngiyojika ngapha angeke ngiyithole ngoba imali eselivela kithi ayisebenzi, ayisela value ukuthi uzogibele uyofika uza uvuze ngapha. And ngoba kuzokufosa ukuthi imali onayo uthi ugibele uze ngapha uyoshiya futhi uyoyishiya ngale bethenga ukudla, bathenga okunjani njani, konke into eshothayo ngoba kunzima kulalutho.
Linjani maZimbabwe lawo mahle? Kunzima eZimbabwe, sivuswa ngumuntu ongela ndawa labantu, konke okwenzakalayo okwenza ukuthi sijombe siyenzeni, siyadlala iKhisimisi siphakathi kwendlala elinkinga lezulu alikho, konke akukho ukuphathisa ukubana siye emakhaya. Kunjenje ngisekhwekhwe lapha ezweni leZimbabwe, komile akulalutho olutholakalayo. Siyathemba umnyaka ozayo sizawudlala iKhisimisi elobubelo. Ngiyabonga, yimi umono ngiseZimbabwe eKwekwe.
Hayi, mabagidi lonyaka kunzima, iKhisimisi yalonyaka hayi okunje fita sikaze sikubone bagidi. hayi lo nyaka kunzima shuwa lezihlo zezahluleka khona ukuya sizosibona sizabuya ngani namabhasi ekhwelile sedura kangaka hayi okwalo nyaka ke kulo nyaka shuwa
siyabonga kakhulu Studio 7 uhlelo elisinika zona siku zonke lisikhuthaza ukuhlala singabantu abazayo isimo selizwe ngakho njengoba kade sisesikhayela ikhefu elihle kangaka elekhisimusi lakithi siyabonga kakhulu sithanda ukukhuthaza kakhulu ukuba ilanga leli ilanga lezimuli mpela ukuba zihlangane kodwa-ke singalibali phela ukuthi konke lokhu kumele kwenziwe ngezindlela ezihlelekileyo ezokuhloniphana kulabo kakhulu abahleli ndawonye bethathene nxa omunye futhi uyavakatshela kwabangakubo akumelanga ayalelwe kumele kuvunyelwane kube yinto esemthethweni ngoba kade ezimba ngikhuluma nginje ngingedwa kunalapha ekhaya abantwana nenkosikazi abekho bahambile futhi abayekibo mina ngingekho yekuzwa kuthiwa sebehambi kokuthi-ke i-25 December lilanga elilodwa esikunanzelelayo ukuthi umnyaka ulamalanga amaningi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa uza kwenza into enjalo ukhulumisana lalo hleli naye nabantwana lihambisane kuhle ngoba nxa kungenzakala ingozi emgwaqweni usukela abantwana bomuntu usiyakile usuze ukuthi abakini bayabuya egoli laba abahlala bengabuzile bebethwele impahla ezinkulu amakhisimusi ukuthi bazekuhle amabhansi ukuthi usiyakhulisa-ke nabantwana ngendlela engekho emthethweni kambe iminyaka olandelayo liyaphila njani nomnye wakho ngakho ike ngikhuthazayo kakhulu asithini ikhefu lekhisimusi lalibe ngeliqinisa ubudlelwane kwabantu abahleli ndawonye hlobo ezingekho eduze kodwa kungabiki sokusukayo ngokudiliza imizi ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje ngedwa abantwana ngambaboni angisakwazi ukuthi ngenzelani angisakade ngicabangele abantwana angisakweneliso engimthethe hleli naye ngisuke wathatha idecision eyedwa mina ngingekho ngubaba ngiyephanda ngathole engasekho sihambela abantwana abangakibo sebemfonele kade akuhlangane ekhesa kade kuliwe egwanda so ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu abami kodwa kungasenayo sesikhuthaza-ke kwabanye abangayakwenzanga into efanayo ukuthi namba kunanzelele ukuthi leli langa yale ikhefu mayingabe ngokuchithile kodwa ibe ngokuqinisa lokho kuvele kukhona seyameni kilo okhulumayo ngodumezweni mpofu ngisekhesa esigabeni sedolobhedolo
livuka njani litshona njani basakazi Mpangazike Hauron nasihamba kithi kuseni kusasa ngicela ukukhumbuza ubaba uGawule ngibona ngani ngikhulume kwesibili ukuthi hhayi kuhle sibili usebenzelise inhlanganiso yakhe inkulumo zakhe ngezomholo nje ngake ngamtshela nakathi sinyaphinde ukuthi ungathi khona abantu abathi unit code nabangazeze umbangazo nabangazi ukuthi lizwe lale kanjani nabangazi ukuthi umbangazo lwana wahamba njani cha awukhuluma iqiniso baba utshelwa ngumlweli welizwe wena ulwelwa ngelizwe mina yime ngalweli lizwe akulanto okuthiwa yiunithi yisikhumbuzo esindebele isikhumbuzo sephathi yakho le iZANU-P F eyabulala abantu bemandebele abangu-20,000 yisikhumbuzo thina amandebele sonke ngaphandle kwakho vele sesibuthana laphana laphana sicabanga ukubulawa esakwenzwa yini lenhlanganiso yakho yeZANU-P F laka-22 ilanga lesikhumbuzo sokubulawa kwabantu kwasindebeleni lokho kwe-unithi lokho ufaka isikhiwa hhayi kawusikho baba iZANU-P F yasiqeda inhlanganiso yakho leyo nalamhlanje lanxa isibulala kodwa iningi lelo sikhathi leso thine sasikhona isasila ngamanxeba sasila ngogqitshelwa sasila ngendlela ngokukholo lokuthi umuntu lwana wasile endane enjalo abaningi babebuthelela bebulawa bephila begqitshelwa yisi sikhumbuzo sakhona izaphu yangenela ukuthi yayisivala sebekulungisele le bhilithani ukuthi kumiswe ukubulawa iunithi nxa ukuthi awukhulumele ukuthi uqhatshiwe nxa ucabanga ukuthi kule mbambano phakathi kwezanu lezaphu uyisikhohlisi uyazikhohlisa okhaya moyo labantu abasele laphana ababili abathathu basalele ukuthi bayahola baqhatshiwe baqhatshwe yiZANU-P F yababulali o-obedi labana vele akasikhulumi ngabo vele yiZANU asozaphu ukhembo mhadi vele asozaphu yiZANU bengithi ngikukhumbuze nje khonoko nje kuphela ukuthi hhayi khuluma babo ukhulumela nje kokuqhatshwa kodwa iqiniso elihle ukuthi ngalanto kuthiwa yiunithi ngokufaka ngesikhiwo isikhumbuzo sobhuqazwe
salibonani basakazi be-Studio 7 nangubhandamoyo ebulili mawest mina into engiyibonayo abaholi be-African Union le-SADC labo kabake besebenzise ingqondo mani bengabobulalisa abantu sikhangele nje ngoba nje iZimbabwe izaphu lezalo ezingabusalelizwe liqhubekele phambili. Naso abantwana bemathebelelendi sebengena ku-MDC ngoba baswele lapha bangaphephela khona bethi nje maybe singathola okunye. Ayikho into ezalunga, kungaze kube nini and izanwe ngeke izivume ukuthi ibuse i-MDC. Lapho ngiqinisile angeke bazokhala ngokurigwa ngokurigwa kuze kube nini abantwana sihlupheka elizweni lethu.
Siyabonga yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp. Bakhona njalo abasithumezele eminye khonapha silalele labo kade besithumezela ke imlayezelo yabo. Silo Nomsa Jiane uthi yena makalale ngoxolo ugogo nkosi yami konke kungenxa yesimo selizwe. Umusa Mazibuko uthi into eyenziwa ngabamabhasi ayikho right sure. Ukuthi ibhasi eya enkayi ikhuphuke from $60 to $250. Utambudzo yena uthule uthini abantu bethwele kanzima kanje. Umunye Musa Mazibuko uthi livuke njani emsakazweni labalaleli kundawo zonke. Ngibingelele ifamily yakomathema enkayi. Ngithi khisimusi enhle badle bakhanzinge lamabhanzi ngoba ngithumele konke abakudingayo. Mina ngizilalele eRandberg. Ye nguMusa Mazibuko. Hayi siyabonga kakhulu lonke lisithumele imlayezelo. Lingakhohlwa ke ukusithumezela ama voice notes esizawadlala ke emoyeni kusasa. Siyabonga. Ke sikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Sokuvele incwadi zama-email eziveza ukuba umongameli Donald Trump wele Melika wamisa ukupha uncedo lokuphathisa ele Ukraine ngemva kokukhuluma lomongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky. Lezi ncwadi zikhangelelwe ukuba yibufakazi bokuthonisa uTrump owetheswa icala lokufumbathisa uZelensky andubana ilizwe leMelika limphe uncedo lwezomvikela. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balutshwana sebedrophe out abazakalayo abafana nabo Kamala Harris. But abanye lokhu bekhona, I think i-format eyachuzwa yi-PDS okuyibona abenza le debate okhuluma ngayo. Bafake yabo i-criteria ehlukeneyo lamanye la esike sawabona. That's why ubone kunabantu abalutshwane kuleya debate. I'm sure bebeyisikhombisa or 12 mangalahlekanga kakhulu. But akusho ukuthi abanye abasekho ku-race. Lokhu ebekhona is just nje ukuthi i-format le athi khona e-debate leyo yiyona ebilabantu abalutshwane.
Kodwa khona kuyakucaca yini ukuthi kungahamba njani emjahweni lo owama-Democrats?
Well, masikhangela lokhu okuthiwa ngama-polls kuyacaca ukuthi umnumzana u-Vice President Joe Biden ulokhu elida kuma-polls. I think especially ebantwini abansundu bayamthanda kakhulu ngoba wasebenzisana kahle lo mongameli u-Obama. So sibona ukuthi ulokhu ngathi ubambile khonapho phezulu. And okunye futhi siyabona ukuthi kukhona abafana lo Warren Buffett lo Bernie Sanders. Labo balapho phezulu layo ubudget. Kodwa bona bamotu ipolitics zabo ilezi ekuthiwa zi-more to the left, ezi-more socialistic. UBiden more yena towards phakathi i-center abathi ngama-moderate. So sizobona-ke, I think ilizwe lona sesize sakubona amakhetho amaningi adlulileyo. Ilizwe I think li-prefer ukuba phakathi la e-center more than ukuthi libe too extreme to the left noma too extreme to the right. So uJoe Biden I think lokho ku position enhle kakhulu ngama policies akawamelayo ukuthi abe more ku center than ukuba kakhulu kulesi.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo esiphatha amandla sebandla le MDCT.
Sinabe Studio 7 abathi Frank Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami usithandekile mhlanga. Siliphisena ikhisimusi enhle nomnyaka omusha olenjabulo.
Silifisela ke ikhisimusi enhle siyazi ukuba naye into kazihambi kahle kodwa hayi lilanga lenkosi yethu uJesu siyalifisela ke ilanga elihle ke start a careful silalela ingoma.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, the Baba for local Tando Lako, no one with Dalang, the Sipani Sosako. Inclusive Yam, Yoki Pilo Yam, this is the tennis of Taliwam. Inclusive Yam, Yoki Pilo Yam, this is the tennis of Taliwam. Hey, let's take him to church. Think that I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back for my candlelight. Then my candle up in the you were in the midst of dark till the day come. I'm around my palms together, head down every day like no way. Will I ever get caught up in the tricks that it finds? For see I'm getting on big selling pounds. I need your guidance in this wildness. Forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain, of course, to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy.
Praise to God. Praise to God. Siyabonga. Yeah, ingoma ka Juk. Praise to Bela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake hlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga leKhisimusi. Lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama Chris Gander, sibane njalo kusasa. Libe leKhisimusi enhle.